ukulwela amalungelo abo asikwalisi. Yokusalayo, I think ukuthi the way abalwela ngakhona amalungelo abo is misdirected, ngoba bakhombisa udubo lwabo, ukuhlupheka kwabo, ungatholi imisebenzi ebantwini abarong. Ama-foreigners ase-South Africa, they are there because imithetho iyavuma ukuthi i-immigration yenzeke abantu uma besuke emazweni okulohluku abahlukunyezwa khona. Bale mvumo yokuthi uma bekwanisa ukuthi babalekele kwelinye ilizwe babe ngama-refugee, kuvunyelwe lokho. I-United Nations iyakuvumela lokho. So bona, I think okukhulu okuqakathekileyo esikubonayo ukuthi kule lack of leadership from i-government e-South Africa, ukuthi ikwazi ukuthi at least ifundise abantu bayo ukuthi bakwazi ukuthi kulama-human rights. I-South Africa does not exist, ayi-exist on an island yodwa. Ilizwe eliphila lamanye amazwe all over the world. Ama-South Africans nawo akhona kwamanye amazwe. At the end of the day, kuzohlupha bona, ngoba labo izizalwane zakubo lazo zegcina zingasavunyelwa kwamanye amazwe. Abantu sebe-retaliate, sebesithi lathi uma kuthi yenza lokhu kithi, lathi sizenza the same thing. Ama-refugee ba-protected by i-United Nations. So i-United Nations la iyakwanisa ingenele ithi hayi, i-South Africa lokhu ekwenzayo kugcine kusiba into enkulu ukudlula lokhu abakucabangayo bona khona manje. I think bona okwabo kumele bakwenze mabakhulumisane lohulumende ngendlela zokuthi kube nemisebenzi eyanelayo for bona. Ngoba amaZimbabwe, for the most part, ama-foreigners either bayenza bale business inyana yabo abayenzayo, or bayenza those imisebenzi leyana bona ama-South African abangakunokuyenza.
Kodwa sesikhangela labo abangala maphepha, lalabo ukuthi abathengisa izidakamizwa, le human trafficking, nge njoba kukhanya kuthiwa iningi labo ngabavela kwamanye amazwe.
Well, I think kumele bakwazi ukuhlukanisa ukuphula umthetho lokuba yisiphephelo. Angiboni ukuthi ukhona anyone ongasupporta isiphula umthetho. Ma kuwukuthi banayo indlela yokuthi ba-identifye only labo abaphula umthetho, but nakhona umsebenzi wamaphoyisa lowo akusumsebenzi wama-masses or sengathi izizalwane ukuthi zona kube yizo zithatha umthetho zifake ezandleni zabo. Unless mase befuna ukuthi South Africa ibe ungovernable, then i-government ingabavumela baqhubeke besenza kanje. Amaphoyisa yokumele aphakame enze umsebenzi wawo njengamaphoyisa, yikho abakukholelayo kona lokhu.
Okhulumayo ngumpofu ese-Georgia kwelese-America. Besisacela ukuphawula lami kule ndaba lokuhlukunyezwa kwabantu okwenziwa kwele South Africa. Into yangkhona iyasihlupha thina njengoba sile zihlobo labangani abahlala kulelo lizwe. Into esimangazayo ukuthi upresident wakulelo lizwe akatsho lutho, uyazithulela engakhulumi lutho. Uphume lapha wakhuluma nge-violence yokuhlukumeza abafazi, ukhuluma nge-violence yokukidnethwa kwabesifazana. Lokho siyamtshayela sibihlwe ngupresident wase-South Africa uRamaphosa. Kodwa into esesikhala ngayo ukuthi yena ukwenza kwakhe ngathi ulokwesaba ngokukhuluma kokuhlukunyezwa kwemihlobo yabanye abantu bokuza kulelo lizwe. Into yangkhona iyasikhathaza kakhulu thina silapha kwamanye amazwe singahlali kulelo lizwe, ngoba kunje silezihlobo ezihlala khonapho, silabafowethu, silabosisi bethu. And ama-South Africans siyayizwa sibili izikhalazo zawo zokuthi abasatholi imisebenzi ngendaba yokuthi abantu bokuza labo yibo abathotha yonke imisebenzi. Kodwa enye into esithanda ukuthi siyikhangelise ukuthi okwenza ukuthi ama-South Africans bengasebenzi, bengatholi imisebenzi, ukuthi i-government yona ngokwayo iyazehlulekela ukuregulate leyo misebenzi, njalo iyehluleki ukuthi abaqhashi base-South Africa babhadale abantu ngokweneleyo. So abaqhashi base-South Africa baqhasha abantu bokuza ngoba abafuni ukubhadala abantu inani elenela ukuthi umuntu aphile mhlawumbe okwenyanga yonke. So uthola ukuthi umuntu uyabe vele eZimbabwe uthi ye umama osisi imuli yakubo ilambile. So nxa usuthola ukuthi umuntu lo uyanikezwa noma yini le ayitholileyo, uprefethi ngona sebenza athathe leyo nqasana le ayitholileyo ayithumele kiwe ekhaya ukuthi asupport imuli yakubo. So it's not like amaZimbabweni bafuna ukubuya beSouth Africa bezothatha imali encane noma kuyikwini. AmaZimbabweni beza kulelo lizwe ngoba besitshaye isituation eseZimbabwe. EZimbabwe akulunganga, ngabe ku-right eZimbabwe, ngabe abantu baseZimbabwe ababuye. Ngiyabonga kini lonke balaleli be-Studio 7 nabasakazi nabo bonke abazwazwa lo mbiko.